Ngidinga inhlonipho leyenkomo izwa ngokuthi thina ngibe sizosathi sizikunzukazi se-Africa kanti lesadaki izinikele ngapha kodwa siyisizukazi siyisizwe se-Africa singabantu abaqina ukuthi silwele ukuzikhulula ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omdala yiyo abathungameleyo phela onkomo bayihlambi indlela naleyi ehadiweyo lanqade kulezi izinto lapha lalaphana ezingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima yaleyo njalo kuthiwenzile njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenu ezizoqinisa inhlanganiso zabo-AU labo-SADC ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sisithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli
kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe yiloba ngayiphi indlela
singakhohlwa phela nkomo ukuthi uyazi idrama engathi igcwele uchago kwese kuba ingawela kumbiwele umuntu ngakhala kumgago hhatshi uyengubula ekorota okuvukuweleke okungakwenile kenza ukubeke ephelini lapana kodwa sikhangele intoeninre nje yabomdabe singathi ukuthi kumbe singathi ukuthi okunye mgabe aphosa wandahleka khona eyalula esikhundleni kuphela yikwezelikhulile asayenelisi kuphela yiko kuphambanisekile khona pala lokunye lobile okuthathu yiyobheka engasindilosikambe umuntu wonke naye kulamaphutha abantu bonke abaphilayo kodwa ke okukhona yikuthi kwenzakaya kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe emlinye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona siyabonakala njalo yinhlonipho ayinikwayo ihlonipho kamgabe ukuthi ahlonitshwe naye.